kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Lamhlanje ngolwesithathu ngonkwenkwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi bavotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC.
Ungakuhluza kahle ukuthawulwa ngobaba uThamisa ulwela idemokrasi kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo LCCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Abenkampani kahulumende ezira izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika, kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe eyama-RTGS. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC, esithi ngoba ehlala ethembisa ize iminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko ezilenzayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekule nkulungwane zabasekeli beZANU-PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano, umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe leZANU-PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni.
Kasiba kipeni e townhouse kaba phume kuma constituencies wonke. Nitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare.
Umnangagwa uthe ibandla leCCC galilambali elizwe sithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeni seCCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze technology okunye kuyamphica lokho siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhla ka 23 August 2023.
Khuluma kulumbuthano ozamela iZANU-PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Ngikwazi inkosi yayakha lama balls sisizidila ngo-32 abantu sebenamanzi ahlanzekileyo lamagethi njalo sisibisa ama-transformer naku-digitalization ama-Wi-Fi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU-PF lamukele ababekumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japa-Japa, ababekubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe, omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU-PF.
Ikakhulu ngathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe, kodwa sithe sesibona ukuthi singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho lukhona sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele sisebenza laye
lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Otilia Maphosa
ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu ilizwe lethu liyakhwa ngamakhiwa amakhiwa sakhiphi ukuthi thina senze sikufunayo ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwe kodwa these sivunyelwe ekuma suburb sasingavunyelwe kodwa these sivunyelwe so kumothi sithi phambili eZANU-PF sithiye kunyama branches okungelancedi thina salilweli ilizwe leli because sisizwa ubuhlungu
umhlangano namhlanje ube ngowakuqala edolobheni leHarare owezanu-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayi lephalamende kanye nomongameli welizwe umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabriel Mugabe International Airport lokunye uthe uzulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba esithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi ngimele ithuto 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
ibandla eliphikisayo ele-CCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumendo walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni Isloyiso lezi zigoqela ukukhulula bonke ababotshwe ngezizathu zombusazwe abafana lomnumzana Job Sikhala ukumisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngenxa yokulahlekelwa kwalo lihlonzi ukwesula imithetho emibi ecindezela uzulu kanye lokwesula uhlelo lecala kunhlelo zabantwana besikolo lokho kumunyethwele ugwalo lomhlahlandlela wemanifesto wethulwe ngumkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo izolo ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yestudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ecollegeion leWits University kwele South Africa uDr Jethro Mpofu
ungakuhluza kahle okuthawulwa ngubaba uThamisa ulwela idemocracy kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe kanti ke okukhona kuleliyana ilizwe asikho kuswelakala kwedemocracy kuphela ikuswelakala kwayo inkululeko abantu abathi liberation ngakho nxa iliberation ingazange ibe khona okutsho ukuthi nxa kungacethulwanga umbuso le system ebusayo kuzoba nzima ukuthi izithembiso zedemocracy lezi azenzayo zifezeke okufunakalayo ukuqethula umbuso waleli bandla elibusayo le system okusho indlela ababusa ngayo yiyo impi yakuqala okumele iliwe kuleliyana ungacethulwa lowo mbuso le system yawo khona ke lezi zithembiso zedemocracy zingasezeka nxa ungacethulwanga angaze athathe umnumzana uChamisa i system ekhona izokwala ama structures amandla akhona aye power akhona azokwala ukuthi sifezeke izifiso lezi la izithembiso lezi ubaba uChamisa azibeka phezulu kwetafula kumbono wami lo
asithi usenqobile uChamisa wangena impela embusweni kuyiqothula njani isystem okhuluma ngayo ukuze kube lenkululeko njalo afeze konke lokwakhuluma ngakho
kulomsebenzi omkhulu baba ukuthi ke kuhlanyelwe kahle iconstitutionalism elizweni leZimbabwe ngoba iconstitution ikhona kuyamele kubuyelwe kuconstitution ngeconstitutionalism ukuthi ilizwe libuswe ngokulandela iconstitution kube khona ke ukukhulula amacourts ijudiciary kube khona ukukhulula iparliament ilegislature kube khona lokukhulula icivil service ukuthi ingabi khona emaphathini kube khona lokukhulula isecurity sector ukuthi amabutho amapolisa abesuphi labo bonke nje abakusecurity sector bangasebenzeli ibandla elibusayo basebenzele ilizwe kuzoba yikho ke lokhu kukhulula sona istate sokungalandela ke ukuthi democracy ibe khona ezweni ngokubona kwami ngaphandle kwalokho siyabe singakaqali
Ukhulume ngendaba yesisekelo sombuso ukuthi kumele silandelwe. Ubaba uChamisa ukhuluma ngokuthi uzaloba isisekelo sombuso esitsha. Into edingakalayo yini le?
Isisekelo sombuso sikhona. Okungekhoyo lisiko le esathi iculture yokulandela isisekelo sombuso ezweni. Kuzofunakala ipolitical cultural change ezoletha iconstitutionalism ukuthi uhulumende labantu bahloniphe iconstitution. Ngoba iconstitution ikhona okungekhoyo iconstitutionalism, isiko lokulandela iziphawulo zesisekelo sombuso. Umsebenzi omkhulu okumele wenziwe lokho. Lokuthi ke ojaji lama-magistrate bangabingi bebandlela ibusayo, amapholisa lamasosha labecuphi bangabingi bebandlela ibusayo.
Lowo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti kwezombusazo njalo efundisa ekolitshini leWits University kwele-South Africa. Ibandla leZANU-PF lona lithi alisoze lethule imanifesto yezithembiso zayo ngoba lithi imisebenzi yenziwe nguhulumende walo eminyakeni emihlanu edluleyo iyazikhulumela. Umnumzana Sevia Kasukuwere sekweze amaphepha e-constitutional awe court ecela ukuthi umthethandaba lo unqume ukuthi okwaliswa kwakhe ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale le-high court akukho emthethweni ngoba yona i-constitutional court ayikatsho ukuthi ngempela iyavumelana lesinqumo se-high court. Amagqwetha kamnumzana Kasukuwere athethele linyathelo izolo ngemva kokuba i-constitutional court yaleyo kwamukela isicelo sakhe sokuthi ihluze udaba lona lolo olokwaliswa kwakhe ukuncintisa kuleviki. UKasukuwere uphikise njalo ukuguqulwa komthetho we-electoral act ikakhulu umugqa uphathelane lama-postal ballots. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele igqwetha likamnumzana Kasukuwere. Unkosazana Jacqueline Sande yena oqale ngokuchasisa okuningi ngokuphikisa kwabo udaba lwama-postal ballots.
Thina sithi is-SI 140A of 2023 eyaphuma lapha ngempela viki ngensonto sithi yona ayilandeli i-constitution yeZimbabwe. Thina sithi khona khona umthetho lo awumelanga usetshenziswe kuma-election la azayo mhlaka 23 August ngoba thina sithi umthetho uthi wona awunamthetho ozatshintsha i-electoral act ozasebenza nxa i-election isiqanjiwe ukuthi yaphi izakwenzakala ndini. So thina sibona ukuthi lapha sebezama ukutshintsha umthetho ngemva kwe-proclamation ye-election okusho ukuthi lokhu akukho emthethweni yinkho okusabisedaleni namhla ukuthi idale likhuluma ukuthi lokho okwayenzakalayo i-SI le kumele isebenze yini kumbe hhayi kukhetho oluzayo kwenzakala mhla ka-23 August 2023.
Ithini leyo statutory instrument ungachasela abalaleli?
I-statutory instrument le ikhuluma ngama-postal votes ngoba ama-postal votes kwakumele ngabe sehanjisiwe ebantwini ngabe sehanjiswe lapha abafuna ukuvota nge-postal vote ngasebelela ama-postal votes abo kudala kodwa ngenxa yokuthi kule ndaba lezi ezilokhu zihamba phambi kwama-courts constitutional court, supreme court line ezenzakalayo i-ZEC ithi yona yena ayisanelisanga ukuthi ihambise ama-postal votes isifuna yena ukuthi intshe umthetho ukuthi ihambise ama-postal votes la 3 days before ama-election. So thina sithi lokho akukho emthethweni ngoba umthetho we-electoral act ungatshintshwa awusebenzi nxa i-election date isiqanjiwe njengokwenzele lapha.
Isibona kulolunye udaba lapha angazi kumbe ludaba lunye kumbe lwehlukene lapho esibona ukuthi licela i-constitutional court ukuthi i-confirme ukuthi isinqumo se-High Court esokwalisa ubaba uKasukuwere ukuthi ancintise ngasikho emthethweni. Ungasichasisela ngalolo daba kahle?
Constitutional court abathongi ukuthi bona i-Supreme Court umbono wayo uqotho hayi kodwa bathe indlela eze ngayo ubaba uKasukuwere edaleni le-constitutional court ayisiyo ngoba kuthiwa khona hayi yena ubefuna ngani uya-aphila uthi yena isinqumo se-Supreme Court ayisiso nxa efuna uku-aphila akabuye e-aphila hatsho ukuthi abuye sithi ucela i-direct access yinkho abayela khona ukuze udaba lolo akusho ukuthi yena kamelanga abe phambi kwe-constitutional court lakunjalo nje siyabuyela futhi e-constitutional court sizafaka amaphepha we-appeal sicele yena i-Supreme Court ukuthi sivumeze ukuthi si-aphile sihambe phezulu ku-constitutional court ukuthi udaba lolo lizwakale.
Lokho liphezulu kodaba lokuthi ubaba kaSukwere avunyele ukuncintisa.
Lokhu siphezulu kodaba lolu sizabuyela kuSupreme Court siyecela imvumo ngoba ke nxa usuka appeal from eSupreme Court usiya eConstitutional Court uyacela imvume yeSupreme Court uthi ngiyacela ukuthi ningivumeze ukuthi ngihambe phezulu kwezu udaba lami luye phambili. So ngokunjalo siyahamba thina eSupreme Court sizafaka ke isicelo sethu sokuthi basivumele sifake iappeal yethu eConstitutional Court. Nxa sesifakile ke sesibona ukuthi siyabe sokho sisiyaphambili ngodaba lethu ukuthi hayi uba uPresident kaSukwere ubengamelanga ayaliswe ukuthi abe khona emncintiswaneni wokukhetha umongameli welizwe.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Xavier kaSukwere ubexoxa lo ntungameli inkomo yeStudio 7. Abenkampani kahulumende eZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe ama-RTGS. Embikweni oyethulwe izolo ngabeZERA bathi kusukisela manje ilitha eyodwa amafutha awe-diesel intengo isiqonge isuka ku-$58 siya ku-$65. Yemali yeMelika kuthi intengo yamafutha ephethulo kulitha ngayinye iqonge kusukela ku-$57 isiya ku-$61 kodwa amafutha awe-diesel intengo ehluke kuthi ephethulo yehle yasuka kumadola eZimbabwe angu-9.1 kusiya ku-7.3 kulitha. Singakayi kusigaba esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weMelika usesayine umthetho owenza indawo eGreater Grand Canyon esigabeni seArizona ibe kuluhlu lwendawo eziqakathekileyo embalini yelizwe. Umongameli Biden uqoqa ukuya kwethekelela lomhlubulo welizwe oweSouthwest ekhankasela uhlelo lwakhe lokulondoloza ezemvelo, imizamo yokumelana lokungcoliswa komoya ophefunyulwa ngabantu kanye lokukhangela indingeko zabalwela ilizwe ama-veterans. Kunomuntu ongaqanjwa igama wasesigabeni seFlorida khonapha eMelika osethole umvuzo wamadola edlula ibhiliyoni lengxenye, i-1.58 billion, uhlelo olwe Mega Millions Lottery Jackpot olule nombolo eziqanjwe izolo ntambama. Lo ngumvuzo we-lottery wesithathu ole mali enkulu embalini yeMelika. ELeBotswana lithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists okuzagoqela ukudinga emazweni angumakhelwana afana leZimbabwe ngoba sebesilela kakhulu elizweni lelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLeBotswana.
Gogo base Zimbabwe abangaholi. So labo gogo laba benza umsebenzi wenzane bese bethunga amabhedi bathengisela wona bathole imali zokuthi bakwazi ukuthi supporta nabantwana babo nabazini.
Ye singathi ke baningi kanganani ogogo laba?
Sebebaningi manje sebe 150 kuya ngalelo langa baba yi-150, 170 ababenza everyday ejardini bezokudla benza nomsebenzi wezandla.
Ye emsebenzini wezandla lapha benzani? Akutshele sibili abantu ukuthi bathungani njalo kuthengiselwa ngaphi?
bathunga amabag enziwa ngamatitsha, bathunga benze ama wonder bag. I wonder bag ibhodo lokupheka ukunganagesi, bayalenza leli bhodo badobhe lokho sithi masiqeda kuthenga i-TV noma i-fridge okumhlophe, bakugrethe bakwenza impuphu. Mase bekwenza impuphu bakufake phakathi kwaleli bhodo, kuzokwenza ukuthi upheke isitampu sakho half done, ufake lapho uye emsebenzini. Ma ubuya sivuthiwe siyashisa, ubonge ugesi awusawuthenga nabo, wonke nesikhathi sokuthi ma uvele emsebenzini ufike uhlale phansi upheke. Ekuseni njengoba umbane uvayigcini silala sifuthumeza amanzi siwafake lapho phakathi. Ekuseni avuke eshiswa kokuthi abantwana bayageza bapheke netiye bahambe emsebenzini. Yizo izinto abazenzayo, benze ney'tulo ama-coffee chairs bazenze ngaleyo mhlama le abayenzayo abayigretayo, benze iy'tulo nematafuli beze basebethengisa bekwazi ukuthi basisastene ugogo.
Singathi kuthengwa ngomalini khonokho okhuluma ngakho mama?
I-wonder bag isukela ku-500 until enkulu engena ibhodi elikhulu i-1500. Njengoba singikhuluma nje sila emcimbini, izolo ngithethe isampu ngasipheka half time ngasifaka phakathi, manje sesivuthiwe sisatshisa namanje, engisifaka izolo ngo-2 o'clock phakathi u-2 o'clock ebusuku i-wonder bag singakavuthwa kahle, but manje sivuthiwe siyashisa imnandi.
Nxa abantu befisa ukuthi besekele uhlelo lwakho bencedise ogogo laba kumele benzeni?
Besifuna ukuvulisivule i-website bathi bayasithola ku-Facebook, bayasithola sikhona ku-Facebook, kubhale Meals on Wheels ikhaya leThemba izaza zothando Meals on Wheels. Ku-phone number yona le u-602 576 9492. Nakule eyinye abangithathele yona sengenzile i-SIM swap u-060 954 4393.
Iphinde njalo mama,
062 576 9492 no 060 954 4393.
Ye, phosa amazwi akho okugcina khonapho mama.
Singabantwana baseZimbabwe sidlabakomthwakazi sidla eSouth Africa, ngithola ukuhlupheka okukhulu kwabantwana basekhaya. Besengizwa ubuhlungu ukuthi bayahlupheka, abanye bahlala lapha ekhaya kwami abanandawo zokuhlala. Namanje kunabantwana esibathethe berejiwe sabafundisa, omunye namusa esikolweni, namanje omunye wenza i-mathematic engineering the last year yakhe e-university. Ngimthethe ehlukumezekile lo mntwana kodwa e-intelligent ehlala esitradeni ehlukunyezwe ngabomalume. Into esikhala ngayo kakhulu sicela ukwakhelwa ikhishi elithitha i-standard se-health department newolo ukuthi ogogo njengoba kubanda kunetha babe indawo abahlala kuyo elungile ekahle e-presentable, ngoba indawo abasebenzela kuyo ayingabi ku-standard se-health isala e-South Africa.
Lo-ke ngonkosazana Sikhanyiso Nxumalo, isizalwane seZimbabwe esidabuka eNkayi esihlala kwele South Africa, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwisigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. UmaNxumalo yena udabuka eZimbabwe unika abantu abaningi abahluphekayo ukudla, njalo usebenza la bogogo ekwelukeni izitsha zokukhudumeza ukudla. Nantu-ke udaba ebesithe sizalwethulela lona olweBotswana. Lona lelo lizwe elithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists, okuzagoqela ukudinga emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe ngoba besilela kakhulu elizweni labo. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Iyatshala leliza ngemva kokuba abongi sebesala umsebenzi wonikeza isigulane imithi besithi lokhu ngaphandle bokumele bakwenze. Ngokunjalo iBotswana ethi sizaqhatsha abokuza ukuthi kube yibo abazaphathisa ukupha isigulane imithi esibhedlela lemaklinika. Kodwa umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle kweleBotswana uMnumzana Sithumo Litlalisitswe uthi abakumsebenzi wema-pharmacist bayasilela kumandisa ngitsho lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa.
We only have few pharmacists and pharmacy technicians in the market. In the coming weeks, we would have exhausted.
Balutshwane kakhulu pharmacist
njalo ungasikhatshana siyabe sesiqedile abawomkambo wethu kwele Botswana, kodwa silokho sikhatshana kakhulu lenani esilifunayo.
Ulilatisitswe uqhubeke esithi ungabathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi baze bafike kunani abalidingayo bangaze bezame uqhatsha phandle kwelizwe.
We need close to 1,000 pharmacists and pharmacy technicians to have all our facilities and to have all our teams.
Sidinga ama pharmacists angaba inkulungwane ngesimo esikhona sokusilela kwabantu laba okugoqela lemazweni esiseduze lawo. Kungasithatha iminyaka emihlanu ukuze senelise inombolo esizidingayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabonge eBotswana Nurses Union, umnumzana uRedditse Kileba Khosi, uthi uqondile ukuthi uhulumende ayidinga phandle kwelizwe njengoba kulokusilela kwama-pharmacist elizweni lakhe.
Agurumente atiritshwitso ya gore urekruta le pharmacist.
Siyalamukela inyathelo likahulumende, asila nkinga lokuthi ayedinga ama-pharmacist kwamanye amazwe njengoba esilela lokhu kuzayethula umthwalo ubongikazi akade beyenza lomsebenzi.
OweZimbabwe ohlala eHabron umzana Stanley Ncube uthi ukuqhatshwa kwama-pharmacist asuka kwamanye amazwe kuzavulela abekhaya iminyango ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Yeah, umbiko wokuthi ama-pharmacist ashoda kulelizwe leBotswana uletha indaba ezimnandi kithi, ngoba kuzanika abantu bakithi ithuba labo lokuthi labo badingele imisebenzi bangene. Ngoba simzwile uminista laphana ekhuluma ukuthi bazadinga ama-pharmacist emazweni aseduzane. Kodwa ukuthi kunjalo nje sikhangela abantu bakithi labo abahlala khonapho akade bethola uncedo kuzibhedlela lezi ezikahulumende, okusho ukuthi kwakade sikuzabasinda ukuthi babe siyadinga imithi kuma-private pharmacies, ngokuthi kwakade akula ama-pharmacist adispense imithi.
Imzamo ye-Studio 7 yokhumba lenhlanganiso emela ama-pharmacist kweleZimbabwe ayiphumelelanga. Iningi lezisebenzi zempilakahle kweleZimbabwe selashiya ladinga amadlelo aluhlaza, ikakhulu emazweni afana le-United Kingdom, bebalekela isimo esibi sezomnotho esikhona ekhaya. Inombolo ezakhitshwa umnyaka ka-2020 ziveza ukuthi eleZimbabwe lama-pharmacist angaphezu kwenkulungwane eyodwa, kodwa bengakaqali ukusebenza kweleBotswana abangumsebenzi wokupha izigulane imithi kumele babhalise lenhlanganiso ye-Botswana Health Professionals Council ukuze kuhluzwe abangabe bezama ukungena ngudlu. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron ngwene Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende nomongameli welizwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF, ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo ele-CCC. Ilona ibandla eliphikisayo selethule iziloyiso ezingamashumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zokuqala nxa lithe lavotelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngesithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.